Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yamapassport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngevike edluleyo isuka kumadola alikhulu lwamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
Ibudget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kwabulawayo izolo, amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa. Abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamaketi emasupermarket.
Ibandla leZANPF lona elenze umhlangano eCountry Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngokuningi babo ukuyavota ngelanga lengihlakanayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhala ngembadalo yamapassport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngevike edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kuleyamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yamapassport ngokunye okwenziwe nguNcube ngevike edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-tollgate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami ibudget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi as social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube ibudget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion. Ibudget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi engibona njengani okuphume kubhajethi leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho ibhajethi le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ngibona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe tax leyana i 2% tax ibiza khitshwa kodwa khanya njengani ilokhu ikhona abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela uwedlula i 750,000 uba ngunxube akhuluma ngayo so ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget leyo kodwa uzaba labanye abazabona njengani uba ngunxube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea ukuthi ube le wealth tax ubuye lenye idea ukuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama roads andinge Harare Bike Bridge kodwa abantu abaza badala ama toll gates uZulu ebona njengani into le izabanzima ukwamukela njengoba abantu bengena imali eningi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutjera ingcwethi ecubungula izenotho obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edale lephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadri Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi Lenketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey amachona but Chris ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo sikhankasa ke okugcina silwiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023 yey izakhamizi zakobulawayo abayibo banikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo at signal ekhona ku ground ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona bakuthi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde baganunwa ngama illegal records ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaqotshwa esikhundleni ubona ngani bazavota ngobunenge na
mvowethu Chris abantu bamelele usuku lomhla ka 9 abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabangu bazimisela izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANPF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo umelele uzabona impumela yomhla ka 9 umfowethu Chris njengokobulawa lapha badobhi lutho abazozi bedobhe lutho.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANPF lalo libe lombuthano walo eCountry Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANPF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voda ngelanga lengihla ka 9. Sinethemba ukuthi sikhangele unqoba akukho okunye sikukhangele.
Lo ke ngumnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla leZANPF. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lwe-Agritex luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi isiqindi zemangwe bulilima Gwanda kanye lematobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthe matobo khona sekufe ezilikhulu elilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, e-insiza 144, kuthe bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obejuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa. Amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaJuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eKwana North, uMnumzana Love Mondlovu.
Lapha kuwadi 1 ngibona kuloduko lokufaka kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zike lodoti bangayisizala iyehluleke bona iyehluleke ukuthi ivuke enye iyazala vehle ihle ongele thole ithole khona lapho ezinye ezaba zimithi ingavehle yiwe ayisavuki ngenxa yendlala. Njalo lamanzi asikho kulindawo, amadamu sewugcwele idaka bangayisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanje zofuthi abantu bazilinde bazihambise lapho ngana wakuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatsetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuka njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sezijile.
Le problem nje nxa kuyikuthi izulu alikho njengakhathesi sekumile besikhangelela izilimo zethu lezi ukuthi kumbe izulu liyakuna kwidamu lethu libe lamanzi sithelele sokuchili. Sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Juma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Kasihlupha amanzi, sikhala abanye abembombela laphetheya kumgwaqo kubugiyela kubumgoli dubi ibe sihlangana labo izikotsho zabo zafa ezamanzi. Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalele emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mchema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMachia eKwana North, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphe Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa weNkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani basakaza bahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha eKezi. Mhlaba ngiluhliza loludaba luka Mthuli Ncube lokwengeza ilokuzani ipassport prize. Abantu bezibathi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula into engama passport. Kuyikuncinza abantu lokho igazi, kuyikuncinza abantu beyizamela. Uhulumeni nje ayekukwehluleka encike abantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engama passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu izilimi, abantu basezibapha sebezwela. Ongawukuthi ngabe bayehlisa iprice yama passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuzizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyi ube wezi, awungitsheleke ukusho ukuthi kumnandi abantu mabezodliwa zingwenya lapha e-Bed Bridge besozizamela ngoba phela ipassport ayisathatheki. Mabezoshaja imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza abantu kona lokho. Liyahluleka izwe lethu. Siyami liyahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yethu anganxike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye eplatini kwenzima ukuthi uzokuthola uhleli kuleliyazwe. Hayi bo, liyahluleka lezwe. Le phathi yezami lena iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7, ngiyabingelela. I-audio le ngicela ifike kuChabangu, ifike la kuphogeni wangkhona lo kubola. Zangathi enokhuluma into ezilengqondo, ekhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabang lo, ukuthi uChabang usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungileyo awukwazi ukuyahlakaza izano ngemithetho ngememba ye-TPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabang lo phogeni laba balala bembe bayizitabana batabanana bechanga bekhohlisana besihlukumeza sinzalo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bayakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabang lo phogeni lapho.
Bazali, bazali bantwana, sihlobo sikhona apha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka ukugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungise ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokho elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizamene amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalumuntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezano yakhe, izano yakhe leyi eqinisa imdlambulo isomele ntwenenzima bengabebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona stiniwe sikhathele asazi shua lokhu angazi ukuthi lo muntu uthamisa simfuna ngene esihlalweni asibuse asenzele esikufunayo lo sesicedela abantwana emazweni bayaphela kakahambe yaphume kuleli lizwe asiyo walapha futhi lo muntu kahambe
linjani ku Studio 7 igama lami ngulakson chuma ikuma engayi South Consesisi ngihlala ku ward 14 bengingukansila namu owaxakwa izilingo zezanu ukufakela idouble candidate bemfuna ukukhuluma lami ku studio 7 ukuba ngilanibekwe ibandla ngoba kulokutshona tshona lapha nalapho ungasiphucethisisa kwezomba ngazwe besicela ukuthi lathi samkeleke ku studio 7
salibonani ekhaya sizibonani ekhaya lapha lokhuluma noThepiso Magwayiba indaba eyami le eyokuthi khona manje ama passport asedula $200 eAmerica so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali le vele thina asinayo imali le engangayo nale so into ekhona kahle kahle lapha sokuthi khona kumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho mina ngikanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengona lo khona bathe khona iZimbabwe iZANPF izimele yona ayincedwa ngamanye amaphathi khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe itisela ugogo wethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanda kahle kahle basenzela umona onjani onjengona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela balani indaba zethu lizibale kutshiwe engavela amaZimbabwe amahle asebulawa eblawayo kumele bemxotshe vele bengamniki ivini u-1 uca kade sihlupheka neZANPF basibulala egugrawundi akula nto abasinika yona utshiwenke ufunani ezotshelani amaZimbabwes eblawayo mxotsheni njengo kade libamxotshile iZANPF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akula nto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANPF vele lingamxotshe utshiwenga bengamvoteli utshiwenga hambani le-3PC kona panel ahamba kona hambani nayo libayangise layi ubhugeni lolo kuzeochabanga libayangise
hhayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakhele kube sile government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakhele hhayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu mpela kodwa lapho esikhalela khona hhayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kibo yibo abantu abasitshontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobunciphile kube nga ubusela benkomo sekuyesi kodwa stili kuyoko kusiba wesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labo uzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu ezabazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutha abantu bezanup f agcwele inyama zokusela njengalokhu sifuna ulamthondo wezanup f losindiso betshontsha inkomo zabantu abezanup f makhansila kambe ngubani umuntu ongavotela isela la lingavotelwa ngubani antikusobakuthi abantu labakha abavotelwanga labo iqiniso liyavela ukuthi abavotelwanga abantu labo kambe ungavotela isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelayo abantu labo evidence iyavela iqiniso liyavela iye kulivotela isela khansila lezanup f angu-2 shouthi kabaqali vele basiqedile inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yibo abasiqedayo inkomo abantu labo amakhansila wezanup f ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovotela isela elezanup f ngubani ongalivoteli napho sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguthiwenga isela futhi umkalakata omgulu
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami ikibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abezimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANP F naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abananihloni yini bathi abantu bezimbabwe bayithatha ngayi $200 ayizehluleki zabantu lezi
Studio 7 siyabonga ezilusizi kakhulu ubona ibhajethi le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka kupresident kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayoyithini ukuthi beqhathe kakhulu ayinyifazi ukuthi qeda abantu ngocela emba ayisasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele uthatha imali ebhajethi behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abala kudla abala mithi ezibhedlela abala migwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifukela kupresident ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bagubha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyaka ozawumali isini izulu amanzi azoma kumbe beqedise izihambe eziprojekthi lani awubheke manje ukuthi kwenzakalani ma kunje ngoba abantu abala kudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanika osengeza uchabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818. Kwezemelika impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel leze Hamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impi le. Utabo kaNcube weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Stevenson Dlamini njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impi le inezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngabusedizele kokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi le iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Israel izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthi intwana kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha, lokhu esikubonayo ukuthi intwana kwezotho ivele kuyatholakala ngesikhathini, kodwa asiyo nto eveza ukubana sekulokukhulumisana kwemlotha. Ukukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume, kodwa hayi ingasikhanyela isisa inkulumo ezikhona phakathi kweHamas ne-Israyeli. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlotha.
Ye, ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho kumazwe akithiwa kuvele kube kulezinye izintatho ezivele zilawule umlotho. Ngakhale ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba ne-inflation umhlaba wonke ujikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpi ye-Israel ne-Hamas. Okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta elizweni leSouth Africa, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni leSouth Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi. Kuvele kuxinene kunjalo, kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Impi ingaba impi le yenzakala phakathi kweHamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. Sekungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lize lakithi kule enini ebuyayo ingebangi lempilyana ingaphazamisa naye zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuxubene nje, kodwa impilo nayo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo igama lami ngo Chris Gande ngisithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.